sofuna ikhaso ukuthi laba bebekhethe komongameli isikhathi esiphelile laba abanye ama-LPs or isikhathi esiphelile ama-fanclub isikhathi esiphelile bezofunakala ukuthi abantu bayahambe bayivote. So ngaleyo ndlela singathi vele ukhetho lifike isikhathi esiphelile abantu bekumelele njalo inhliziyo vele lizimisele kanakintoni ukukhetha.
Abanye bathi amabizo abawatholi kuyini elikubona khona ngapho e-MatSouth njalo ubona inganakusoze kuphazamise yini abantu ekuvoteni.
Thina kuyabamba le-ZANU-PF esikuqongosela kakhulu esikuqongosela ebantwini ukuthi abantu bahambe bayikhangela amabisho abo ukuthi akhona i-vote affair ngoba siyakwazi ukubana babambe zokutshintsha kwezindawo sikhangela laphana ngama-constituencies lama-wodi ukuthi babambe kuqunywaqunywa lama-wodi lama-constituencies. Lokhu kungumlando walowo ofuna ukuvotela kumbe lelo kantu ofuna ukuthi ukubana litshele abantu abangabadli kumbe abantu abafikimba ukuhambale
ngakho abantu bayahamba bayaswela amabisho. Ngimnanzelele ewadi yami esebulilima bahambile ivillage ithethe yasiwa kuwadi 17 esuka kuwadi yami ilizwe yilo lihambileyo levillage abantu bonke basaswele futhi kuwadi yami ukubonisa ukuthi kuzaba le problem enkulu kakhulu indawo abangitshele zona bebefika banika amaphepha kuthiwa khona kuzathekwa bethola amabizo engekho loku sibonise ukuthi indawo ezinengabantu aseze bevote kakhulu endaweni lapha izane p f ezaze ukuthi ayinasapoti sithola abantu bahlangana namaproblem kakhulu. Siyakwazi ivote ngendlela esebenza ngayo ngoba siza kuthiwa kuleyo i-organization esikhona esazi eyiyona ebhedabheda ikhona khonapho leyo ndawo abantu bakhona babhizi kuzothi abantu bebandla elehlulekayo bayama futhi khona lapha eduze lapha bathekha amagama befuna amabizo abantu.
Yebo siyakuzwa kodwa asingayi kumnumzana Nkomo, utsho liphi ibandla ukuthi ngelokwehluleka njalo utsho ngani ukuthi liyehluleka?
Abantu bezele ke bebiza ukuthi izane p f for 43 years kambe ngaba unenkosikazi ungakuthola abantwana for 43 years kambe ngaba uzawathola abantwana seleni imithi zamaza-5 years futhi akunanto enjengamaleyo. So sikizathi ibandla lokuhluleka ngoba kula nokukodwa izinto zabo Nkomo engakubeka laphanethi izane p f ingene embusweni iyengeni sibulawa yendlala lenabo yezimbabwe beyangena abathi r t g s sibi naye njengobane nge-LT uyakhala ukubana kula mali izikole ziyadura imigwaqo yisile indlala ingenile izinto ey'tolo ziyadura ethi silikize zanopf sibona ngayidala silikhuphula.
Mnumzana Nkomo, ungathi okuthiwa ngumnumzana Moyo kufe yini ngesingisi?
Yabona into ekhona lapha ukuthi akula muntu ongaphefuna into embatho komunye umuntu eliyisekela libifumathi kona hhayi lelana lisho kunalo oza silizachophoza liqhume konke ngakhona. Into ekhona ukuthi ibandla le-ZANU-PF libandlala abantu liqhube hlale belivotela abantu kunjenje mhlaka-23 futhi August sabe sikhona sibuyela embusweni ngoba abantu bayasithanda abantu babona ukuthi kuyini okwenzelo ibandla le-ZANU-PF. Konke lokhu akukhulumayo ubaba uMoyo ukuthi athi ibandla le-ZANU-PF liyehlulekile angikwazi ukuthi yena kumbe bakhethe ukuthi bavala amehlo bangaboni ekwenziwa ibandla le-ZANU-PF. Asikhaleni umgwaqo la uyakhuluma ngathi ifile umgwaqo yonke siyalungiswa kunjenje sikhuluma i-government ye-ZANU-PF idize ngomgwaqo lesiyela ebhethibhethi esiyayo ibhulawayo esiyayo ifolos sikhala umgwaqo omnenginengi ithi ngapha insiza umgwaqo omuhle kakhulu egqekiweyo i-government ibhizi akunamuntu esengendlala angikwazi ukuthi abafuna kuphi khalani emadolobheni konke abantu bakhaya imali yangikhombisa isuka ebantwini abasebenzelayo ngoba ibandla le-ZANU-PF livulile amathuba abafunayo ukuthi basebenze kunabangivela abakhethe ukuthi bakuchochoza kodwa iqiniso ukuthi practical phansi abantu abantu babonthi ibandla le-ZANU-PF lisebenzele kuhle liguqule izinto ezinenene baphila kamnandi. Ongavuniwe ukungena embusweni ye-ZANU-PF ngezathi uthena hhayi akumnandi kuyaliswa ngoba nti i-opposition bonke abantu bafuna kuthele kubuso. So ngaleyo ndlela abantu bazaqhama bakufunayo kuyonkele kuzatha kodwa kumise ukukhandela ukuthi mhlakam 23 abantu bayebusweni i-ZANU-PF ngendlela esebenze ngayo abantu bayampisela umongameli elizwe kubabe idimina kagwa ngoba ngendlela aguqule ngayo isimo sezibaba eminingi abantu abavumayo babona ukuba nesiyangapha njengoba adlalingelizwe.
Mnumzana Moyo, ubona umnumzana Chamisa enganqoba yini kulolu khetho njengoba sisizwa umnumzana Ngoma isithi kusoba la ukuthoza ngoba ngumongameli Mnanga
ubaba upresident advocate lesing family ezindaba ezijikelele yonke indawo yiba sebethembe ukubana ngezakhipha abantwana bezimbabwe edidide ekuhluphekeni mina ngikethemba ukuthi izonqoba ukhetho elizolunqoba kakhulu ngoba izinto bona bezalo bayatho ukuthi bakhipha lesikhipheni ezikeni olokunye osokuyijabulela ukuthi izalo PF sebekhululile isipokpeson akele bekhuluma isithi thina ngapha emathekeleni noma singavotanga izalo izawini sokubonisa ukuthi abantu bemathekeleni kabafuneki njalo sonke ngibiza bonke abezalo PF asebathekeleni hlanza kubama inkomo ukuthi liyabona nje ukuthi izalo PF iyalikhetha kayilifuni ezani ebandleni le-TPC ukuthi livotele avocate lesingijamisa lonke silungiseni ilizwe lakithi libe yilizwe labantu u-avocate lesingijamisa uzaziyeka lolo khetho umhlaba wonke uzajabula labafethu abasebhasfora bazabuya ekhaya bekwazi ukubana bezithola imisebenzi ngamanzi esazi abantu baqalise ukuba lemali zabo ibhenki nento ekufake imali ngaleso sikhathi i-dispatch ivuka imali insuku iphenduke wena ufake inkomo ivuka isiyibhenki konke kuyaziwa kulamuntu lesihlasi nebandla lezalo phepu lokwehluleka nganamazwi ukuthi u-avocate abantu bonke bakamvotele umfana omncane ulabonise ukubana ilizwe limnandi ngalo ilizwe lakithi izalo PF ye-corruption ihamba number one ngokudura kwezinto number one ngokuabhuza abantu number one ngokukhuluma yikuthanda abantu bathole nzima kabasebenzi ngendaba yebandla lokwehluleka
siyabonga ukuphatheka wenu kulingxoxo mnumzana Moyo lo mnumzana Ngoma
baba Moyo ngiyashaya ngicela 23 sesinqobile dinga dalo zami PF kusukela nje ukuthi nawe ngihamba kwesikhathi ngabathi izinyo zizo dadi khathi le zami PF ube ngomunye wethu baba Moyo lenze ukuthi sinqobe ngifanele ngakho kuzanda izami PF sakudinga sokubalekeni ma ngoba nalantana izimavu izami PF sokhuluma wonke umuntu
siyabonga baba Nkomo ukuhlangana nawe ngisiza enkulu ngicela uhlale phansi ucabange ube umkabo kumfuka Nkomo owathi nayisempilo ukuthi kuyena ubana sihlale kahle emabhunini kodwa kathi siyamabhuni siyandili abantu bese kuwe ngento omnyama siyabona.